Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge uTanono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-7 Mpandula 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Sokuqhamuke ukungezwani kubandla le-CCC kobulawayo kulandela isinqumo esathathwa ngumkhokheli webandla esokuthi kukhethwe umnumzana Douglas Coltart ukuba ngumeya okungafunwa ngabanye.
Umuntu esikhanyeni lokuza kokhela idolobho lakobulawayo enze lokho okuza kwenza ukuthi idolobho lithuthuke. Umnumzana David Coltart oligqwetha osesebenze lapha kuntuduzi yathunqa iminyaka eminingi.
Ibandla le-CCC lithi amalunga edalela ephalamende azagcotshwa lamuhla lanxa bekulabanye abakade besithi kungangenwa edale ngenxa yempumela yokhetho abayisolayo.
Engingakutsho kathesi uma ulikhangela ilizwe leli lifile lunxuwa akula migwaqo amagetsi seqalisile kube hamba lo babwethe amagetsi engahamba abantu bamfonele kangazidwe sitsho nini so amagetsi seqalile ukuhamba.
Amakhansila akobulawayo afungiswe ukuqalisa umsebenzi izolo azafundiswa ngokusemthethweni okuphathelane lomsebenzi wabo uhlelo lukahulumende olwe induction edolobheni leGweru.
Ya, ngithabe kakhulu njengomama ukuthi omama bemakhandeni bangithembile lami ukuthi lawe hamba njengomama uyemela abanye omama.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Sokuqhamuke ukungezwani kubandla le-CCC kobulawayo kulandela isinqumo esathathwa umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa esokuthi kukhethwe umnumzana David Coltart ukuba ngumeya okungafunwa ngabanye. Iphephandaba lobulembu elesayithi lithi kulabantu abalemali asebefumbathise amanye amakhansila ukuthi angakhethi uColtart. Ukhetho lukameya lomsekeli wakhe lukhangelelwe kwenziwa ngomvulo ozayo. Umsekeli kameya bekuthiwa kukhethwe olwela ilungelo likaZulu umnumzana Dumisani Nkomo. Kodwa imbiko esiyitholayo ithi uNkomo laye abamfuni. Isayithi ithi uNkomo loColtart babonakala bengafuni inkohlakalo okwethuselabo abalemali abafuna ukuthola amathenda ngudlu. Abazi ngokwenzakalayo batshele iStudio 7 ukuthi abaqoqa ukungalaleli uChamisa bafuna ukuthi umnumzana Donald Mabutho abe ngumsekeli kameya. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirowotsa ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Amakhansela akobulawayo azalandela umlayezelo kamnumzana Nelson Chamisa, azalandela umlayezelo izinqumo ezebandla le-Citizens Coalition for Change. Umuntu esikhanyeni lokuthi uza kokhela idolobho lakobulawayo enze lokho okuza kwenza ukuthi idolobho lithuthuke. Umnumzana David Coltart oligqwetha osesebenze lapha kuntuduzi yathunqa iminyaka eminingi njalo engumuntu owaziwayo ukuthi ulwela amalungelo oluntu. Ye ehlala isikhathi eside njalo kobulawayo uColtart umuntu owaziwa eligqwetha elingathandi imisebenzi eyokutshontsha lokho kwenzwa izigilamkhuba lapha kontuduzi yathunqa. So nxa engathola usekelo kwamanye amakhansela idolobho lethu lingathuthuka. Lokhu yisinqumo esi-Citizens Coalition for Change lapha kobulawayo asikhayeleli ukuthi kungaba labanye abaphikisana lakho. Sikuzwa khonapha kungumbuzo kodwa thina sikahlani lakho.
Kubasekeli bakameya sizwa kuthiwa umnumzana Dumisani Nkomo ukhanya nguye ozaba ngumsekeli kameya. Kungakho liqiniso lokhu na kumbe bakhona njalo abanye abakhangelelwe ukuthi bengaba ngabasekeli bakameya?
Yebo, kukhanyele ukuthi uDumisani Octavius Nkomo uyo ozasekela ubaba David Coulthard. Kodwa ngiyakhuluma laye namhlanje ekhansilini wantshela ukuthi yena kaboni engena. So sithi ukuthi kwesinye isikhathi yena uyosevulela amasango ukuthi kwesinye isikhathi kukhethwe omunye phakathi kwamakhansela ongaba ngumsekeli kasodolobho.
Lo-ke ngumnumzana Swithan Chirotsa, isikhulumeli sebandla le-CCC kwaBulawayo, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kwaBulawayo. Kunjalo nje amalunga amadale ePhalamende womabili abalisayele the House of Assembly lele-Senate azagcotshwa lamuhla ukuze aqalise umsebenzi. Ibandla le-ZANU-PF lilamalunga alikhulu elilamachumi phose ayisitshiyagalombili 176 ku-House of Assembly nxa ehlangene nalawo angene kuleli dale phansi kohlelo lwe-proportional representation. Kuthi ibandla ele-CCC lona lilamalunga edlula kancane ikhulu 103. Kudale le-Senate iZANU-PF lamalunga angamachumi amathathu lantathu 33, kuthi i-CCC yona ilangamachumi amabili lasikhombisa 27. Kuleli dale futhi kulezinduna ezilichumi lasitshiyagalombili 18, kanye lamaseneta amabili amela abantu abakhubazekileyo. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena ugcotshwe ngomvulo ngemva kokhetho olusolwa ngabaningi abagoqela benhlanganiso ye-SADC le-African Union besithi aluqutshwanga kuhle. Umnangagwa uzakhetha abaphathintambo bakhe ama-ministers nxa amalunga ePhalamende esegcotshiwe kusasa. Abanye abalandeli bebandla kunye lenye inkokheli bebesithi kukhalalwe ukungena edale la kumakhansili ngoba bengavumelani lempumela abathi yaba lokuqilibezela. Kodwa izolo ibandla le-CCC lithe libone kufanele ukulondoloza khonoko okuyingcosana abakuphiweyo besaphikisa impumela ikakhulu ekamongameli. UNtungameli Nkomo Studio 7 ubuze ocubungula ezombusazwe njalo ekhokhela inhlanganiso ye-Ibheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo ukuthi yikhabhinethi enjani abantu abangayikhangelela kuMnangagwa.
Silesifiso sokuthi alubana bebezaba ngabantu abazaba le-approach etshiyeneyo laleyo ele-43 years yokubana abantu instead of ukusebenzela ilizwe, ukusebenzela abantu bethuthukise ilizwe, kodwa sibone abantu abasebenzela ukuzithuthukisa begcwale ngezimoto ezinkulu, abantu bedubeka kungalama-ambulance, kungalamgwaqo. Kathesi sile problem yokuthi labantu abacabanga ngokuthi bona umnotho welizwe ngowabo ngoba bona bengama cabinet ministers basebandleni libusayo. Sifisa ukuthi alubana bebezangenwa ngumoya nje wepatriotism le-loyalty to the country belisebenzela ilizwe lelo.
Yikuphi okumqoka Fuzwayo abamele bakuqakathekise nxa ungaqamba okunye kwakhona?
Engingakutsho kathesi uma ulikhangela ilizwe leli lifile lunxuwa akula migwaqo. Kathesi bengibuya amagetsi seqalisile ukube hamba, lowo babwethe amagetsi engahamba abantu bamfonele kangazi udwe sitsho nini. So amagetsi seqalile ukuhamba, amanzi asilela, akugetshwanga amadamu ayeneleyo. Ungakhangela kudala besitshela ngegwayisa ngani demu. Uthi uyakhangela kwezemfundo, imfundo yethu iyawadeyili ngoba ababalisi kabaholi imali eyeneleyo. Uqede lapho uye kwezempilakahle, i-health system yethu ifile kakhulu, akula maphilisi, omongikazi ngoba kabaholi imali elesizotha bayaphuma ngaphandle kwelizwe ngobuningi. Kodwa uzathola ukuthi umnotho nje welizwe usungama individuals, ilizwe lona ngokwalo ukuthi kade singatezembiwayo ziya ngathi simbonile last time ulo mfundisi lo okuthiwa ngo Hubert Angels ukuthi yena ngokufixa amadili kalobabo phethilize. So sikhangelele ukuthi ngabe instead of ukuthi bebe betshontshela abantu besebenzela abantu.
Ekukhetheni amalunga ekhabhinethi lapha abaphathi ntambo, ubona umnangagwa elakho yini ukukhetha labavela kubandla eliphikisayo ele-CCC, kumbe kwamanye amabandla aphikisayo, kumbe sibone ekhetha umuntu ozimeleyo nje ongela hlangothi?
Kungenzeka kodwa nothi kathesi. Kathesi kangikhangelelanga ukuthi engathatha kwabe bandla eliphikisayo ikakhulu i-CCC, usengathatha kulabo odasebenza labo kuPollard. Singathi abazimeleyo, kunzima ukuthi sithi abazimeleyo ngobani, ngoba umuntu uyabuye ngani uzimele simbone segaxile ilembu labo abaligaxale leli lembu balehlukeneyo. Sakubona lokho ngomthula, abantu bathi hayi is a professional, kodwa hayi kwacaca ukuthi hayi ube lilunga labo. So kangikhole ukuthi singaziqila sithi singabona umuntu esingamjayelanga ukumbona ebandleni labe gijima sesesithi ube ngasilolunga. Iyabe lilunga esenza lokhu lalokhuyana esingakwaziyo. So yike mina engikukhangeleleyo ukuthi hayi uzathatha ebandleni lakhe.
Lo-ke ngumnumzana Mbuso ofuzwayo, umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eBhejuli kaZulu, obexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kusenjalo, amakhansila akobulawayo afungiswe ukuqala umsebenzi izolo, azafundiswa ngokusemthethweni ukuphathelane lomsebenzi wawo kuhlelo lukahulumende olwe-induction edolobheni leGweru, lapho afike khona izolo ntambama ngemva komcimbi wabo. Abedolobho leMtare bakhangelelwe ukugcotshwa lamuhla. Amakhansila la akhangelelwe ukukhetha usodolobho lomsekeli wakhe ngomvulo, njalo kubikwa kulokudonselana ngoba abakhokheli bebandla befuna kukhethwe abathile. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele omunye wabagcotshiweyo kobulawayo, unkosazana Susan Sithole, okhethwe okokuqala esikhundleni sokuba ngukhansila ukuze sizwe indlela akhangelele ukuqhuba ngayo umsebenzi wakhe.
Ya, ngithabe kakhulu njengomama ukuthi omama bemakhandeni bangithembile lami ukuthi lawe hamba njengomama uyemela abanye omama. Ya, yithi ngithabise kakhulu bangikhitha kuvele ekuqaliseni, ngoba emakhandeni awukwazeki ukuthi ngukhansila ongumama and the first one oqalisa ukungena khonaphana. So ngiyazama ukuthi lami ngisebenze ngixhase abanye omama. Wathi ezithi sithola phakathi kwesigaba, sithola usipho kakhulu omama yibo abanjani abahlangana lesipho. Nxa singakhangela i-everything into abekusendlini uqondana lomama, ye-problem yokubulawayo eyamanzi. Nxa sesinamanzi umama ngokukhangelana nakho. So khonokubona nami ngizazama khona ngale ekhansilini ukuthi ngifike ngimuvi imotion yonke amanzi aphayisi ukuthi ngiqede masinya iprojekthi liyana ezambezi yeta project. So yini into esizayimela kakhulu, like kukwadlevini mina nge-problem kakhulu esuwa. So khonokubona ngizazama sibili ukuthi simele njengomama, ngikwazi ukuthi inikezo yakhe itholakala laphana umama yikipeti esingane esifuna sifulelwa ngabantwana through that show. So sizazama ukuthi kulungiswe khonapha. So that means I'm kakhulu ukuthi ngibamele sikwanise ukuthi bethole ukuyenza imisebenzi yezandla engatholi ukuthi labo bethole ukuthi begcine izimuji ngoba khathesi amalokizeni azaliwe amafemu ukuthi obaba basebenzi. So thina amaningi angikhona bencedekana kuthengisela amatamatisi. So lami ngizazama ukuthi bethole layo imisebenzi kwizindlu, imisebenzi yabo ithole ukuzimanjani ukuthi bephilise imuji.
Abanye kuye ngaphandle kwabesifazana abatsha abasakhulayo la sebegugileke labo badinga yini usizo njalo kule nhlelo obona ingani ungazenelisa njengokhansila, njengoba okuningi kufuna ukuthi nje lo mnotho welizwe ube uthuthukile?
Ya, kwabantu asakhulayo ngizama ukuthi khona like emakhandeni namphanda ngibe nenhlanzi ukuthi senginamawadi angu-2 senginamayisenta angu-2 then A1 emakhandeni ayikabi that much ukuthi i-7 iyasebenza but ye singakalisi i-ground labo leyo sengingenxa ye-delimitation sengile iholi liyane ekuwathi ilokuzini elobhenina isiku-wathi levi. So ngengithi nxa kungayenza sithole ukuthi behambe kuma-training benza ama-trainings ngale kuyisenta bebona ukuthi bona kuyina abangakuyitholi ukuthi omunye akwanise ukuyenza nebhizi ulungise amafriji omunye ulungise izimota bethone bebhizi khona ngale ukuthi beceda khonaphana-ke kwanise ukuyazitholela imisebenzi yabo abazabe besebenza bethola something ngoba kathesi bahlezi emabhizini lakini sesekungakabi i-limitation emakhandeni sesingela le-COVID center. So sembona ikhathesi manje ansemkhiphiwe sekusebenzisa leholi emakhandeni elobhenina ngale kule-center. So ngizame ukuthi sivule i-center lena ibe busy for ama-youth kuze bethole imisebenzi. Abanye bakwanise ukuyenza amasepha, abanye ama-cobra at least abe nokwakhe akwenzayo angahambi kuyeqaca aziyenzele izinto zakhe azidingisile.
Ukodwa uyathaba ngenani labesifazane abangene ezikhundleni ze-councils.
Yeni, ngiyathaba kakhulu ngoba lukhona kusenze lathi saba sokuzasenza lathi sikwanise ukuthi njengobomama singacathanyelwa sizicabangele izinto esizifunayo ngoba kathesi kunzima ukuthi baba nxa ngathiwa sikhulume ngezobomama asimele uyayijinda bayana kodwa thina singomama sizafanisa ukuthi ekisisi lathi simele abantwana bethu bezikolo singomama ukuthi bethole ama-sanitary pads for free like singafaka ezikolo kuhambe sebadingela kumabhizinisi mina ahlala ku-community to ukuthi ngihlale besesikolo for abantwana labana but into engizaba ngikahambe mina ukuthi ngicela ama-sanitary pads for abantwana abangamasembazane.
Hello-ke ngu-Councillor Susan Sithole oka-Ward 11 emakhandeni koBulawayo obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 eseGweru. Okwamanje-ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-inthanethi elezimlife.com lilodaba lokuthi ugatsha lwezemithetho olwezimra solunxuse bonke abalendizamtshina labalezindlu ezilentengo edlula inkulungwane ezilikhulu i-$100,000 ukuthi baye emahofisini alolu gatsha ukuyabona ukuthi kumele bahlawule umthelo onganani. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi ugatsha lwezokulima soluxwayise izakhamizi labalimi bezigaba zemathebhelele lenkabazwe ukuthi bahlanyele amabele angadingi izulu eliningi kakhulu ngoba umnyaka lo uthembisa ukuba lezulu elilutshwana kakhulu. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngiyabulisa Studio 7 izanikhethe engiyicele ukuthanikhethe engiyumirekuafuna uye onenkingi emunye ihambe kahle kugxekwa u-Ralfaya abadlali ngoba manje leyi qembu leli eyilo elithenjwe ngabantu elivotisayo uma ngabe linenkinga ilona elenza yonke into ekudede kahle ingahambi kahle badlala ngingathini lofantimsaka since ngo-1987 benzakathi singayigxeki izanikhefu mara singayigxeki ngoba izanikhefu ayisiyona eshaya impemba bashaya impembe yindaba uma ngabe benenkinga nezanikhefu kufane besho bathi abafunganga yibona azange befunge yini emthekweekhothi ukuthi befunga ku-majistrate ukuthi bezenze izinto ngendlela e-right abafunganga yini bona manje uma besebenza izinto eziphuma endleleni ababethwa ngani ngoba manje yibo abakhosta yonke le nto.
Ngiyalibingelela abasakazi abahle ku-Studio 7 okhulumayo ngumama uThembeni Mpofu ngise-Johannesburg endaweni yase-Four Ways ngokuzalwa ngizalwa emathebeleleni north e-Cholocho. Siyakhala abasakazi, siyakhala siyisizwe samaNdebele, sikhala kakhulu, siswele lo sesula izinyembe zesizikhalayo ngoba asilayo indawo engeyethu thina. Thina sifana nje lamakhanka afika loba yikuphi, ekhale, edliwe, ethiwe, maye sizinyamazana zabantu. Asazi ukuthi siphephele ngaphi, asifunwa kuyo yonke indawo esizisizwe samaNdebele. Umnangagwa akasifuni, akasifuni, sabulawelwa izihlobo nabangane nabazali, sibabhekile phambi kwethu. Namhlanje sikuleli lizwe sitshiselwa abantwana sibakhangele futhi kuthiwa kasihambe siyekithi. sicela usizo bakithi siyacela ukuthi kade singasizakala njani sisizwe samaNdebele lathi sibe le ndawo lapho sizakhalela khona siyakhala siyacela futhi kodwa ukukhala kwethu angazi kumbe kuzazwakala nini lo nkulunkulu akasasizwa ukuthi sikhala sikhala sikhalo bani ngiyacela mpela lami ukuthi lapho sizwakala khona amazwi ethu mhlawumbe ngahamba efika kwezinye indawo kwabangasizwa besincedisa ukuthi lati sibe le ndawo engeyethu ngiyabonga
sanibonani salibonani Studio 7 injani Studio 7 siyabonga ngenhlelo zenu sinikeza zona ezimnandi siyabonga siyabonga kambe iZimbabwe izasenzani senzani ZANU-PF senzani ZANU-PF khona manje abantu babotshwa ukusa lamalanga lapha eJohannesburg babotshwa every day abantwana beZimbabwe kodwa kube kuthiwa silo president nangu la uRamaphosa usuka lapha esiyavumelana lento engekhoyo eZimbabwe usuke siyavumelana lento engekhoyo eZimbabwe ake sizamele ukukhipha lo mbuso lokhona lo mbuso lokhona uzame ukuthi ukhitshwe ngiyabonga likhuluma lo nkosi khona ozalwa eJolotshwe esindaweni yasesusumana uyelokhulumayo phambili nge-triple C phambili
Studio 7 hayi siyambonga uchamisa usebenzile bakithi usebenze kakhulu sibonge lo mthakazi lawo uyasebenza ngoba izano yasophatha encane so asophathi nje ukuthi ungasola umuntu entweni eyingozi kanje so but kuyakhathi ukuthi hayi ma kungasetshenzwa bengabe beluke befake ipressure kanje omqondisi labochamisa phambili phambili kuzazivuleka into kumele siyenza kumele ngasisole ngoba lapha la madoda azama ukukhulula ilizwe la ukuthi sibe free so kungayisibo ngawumthetho nalowo kuzafakwa masinya lowo kuthiwa abantu okumele angasikhulumi so kuyamele sibonge bantu ma abantu benza ukuhle singahlali sisola kuphela basebenzile laba abantu kathesi lo muntu obehlupha abantu lo muzwa akasekho ephalamente minus one problem
Studio 7 ngiyo bantu baseZimbabwe jikelele nonke ake sihlaziyeni udaba lolu engizolufaka lapha namhlanje ngibuze ukuthi kathi ngoba nje Botswana ithi ilama-foreign abangabantu baseZimbabwe iSouth Africa inabantu ebabiza ngama-foreign abangabantu baseZimbabwe abantu baseZimbabwe laba abaningi bakhona those are South African origin umnango wagwangwasezambia ulibusa njani leliyazwe ake ngibuze lapha ake sihlaleni phezu kwalolu daba kutoyitoyi ukuthi kahambe kibi bayebulala abalibi ma ifuna ukubusa manje thina emathebeleni sithi kayophanda labana abantu ebhalakho aze nabo bephila yilazo busa khona izano ingaphindi ithi zezimlindele lokho imihlangana emathebeleleni ngoba kuza quphuka imoto like I don't know mabefuna ukubona abalingi
siyabingele Studio 7 yabomsebenzi kuyadumaza kakhulu ukubona abantu beZimbabwe bephakathi kosizo lungaka olungani alungele kuphele kodwa ngithi uNkulunkulu ukukhona wadezwa ndelwe kuphela usizo ngoba siyababongela bonke basupportile iTriple C Free and Fair Election uDlamini Mnangagwa kodwa uzigcoba yena ngenkani wavele ngumuntu usilizwe ngenkani ngoba uyakwazi ukuthi wenzeni yevuma ukuphuma ephila ngenkani kumele abuse ngoba uyawazi abantu beZimbabwe abasamfoni bonke kodwa-ke siyabonga kakhulu ama-African leaders wonke ukungabi khona laphana emcimbini wakhe ukuthi agxamukele yedwa Mnangagwa ezithi uyadansa edansa lomngane wakho uRamaphosa so ama-African leaders wonke siyabonga kakhulu into abayenzile ukuthi bengayikhona babona isile ukuthi ukhetho lukhululekanga okwangempela uChamisa siyamvuma ende siyavuma ngempela ukuthi upresident uChamisa uzohlala engupresident wabantu ngoba lesitadi le-African Union bavuma lokhu ukuthi ube winile ukhetho bamphuca ukhetho iZANU-PF lezizekhe ngeke izekhe kuthiwe vele zingavuma ukuthi isiphathele ukhetho futhi for the entire life yethu ngoba izekhe iZANU-PF ZANU-PF isizekhe so ngeke sivume ukuthi ingane zama-ministers ezanu wonke yizo eziphethe izekhe sithi izekhe izasezela i-Free and Fair Election sivukile ke emaqandeni njengamanje izekhe asiphinde sivote under izekhe singamaZimbabweni sesikubonile lokhu ukuthi ngeke sidlalwe izanu isenze izilima kangaka sibele ukuthi sasenze i-election ngaphansi kwezekhe maZimbabwe nikumele kwabone lokhu siyabona
Studio 7 itshona njani eliqiniso lokhulumayo imean okumangazayo ukuthi izanu angazilala kuphi ubuthongo phezu kokuba abantu beZimbabwe behlupheka kangaka izibhedlela bayazakhela ifike inyama yezibhedlela lezo mazi beselebhe sebelethe ilintuzana yabo ukuthi bazakhele into zabo sebezibonga bona ukuthi bazakhele ifike yona ithatha inyama nabantu abaqhashwayo lapho qhashwa abanye abantu nje kodwa ilala buphi ubuthongo ngempela manje ihleli ngesifuno esiyi-1 khona lapho esihlalweni ukuthi kukhona okungayivelela kukhona okungezwakala kukhona okungayisiki okungayilena okungayikhipha embusweni ngempela ukuthi izanu kanti yona vele kuyikuthi okwenza bona abakhulu bakhona bengafuni ukwehla kuyikuthi kuyini okukhona yini okubesabisa ukwehla amacala abo yini la okubesabisa ukwehla beqede besebenzisa abanye abantwana ukuthi bona babavikele labona khona kungathi bona bebonke babavikele nababantu begijime bele belile bengazi ukuthi bavikela umkhulu kuqu umgulukudu wesigebengu esihleli lapha esihlalweni singafuni ukwehla ngendaba sokuthi zona sifuna ukuzivikela phezu kwamacala sesawenzayo sifuna ukuvala amacala sesawenzayo sivala ngokusebenzisa abantwana babanye abantu hayi bantu bezanu hayi stress hayi ninezibindi shem ninezibindi hayi kancane
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukuze Melika icala lokuzama ugenqula impumela yokhetho ngowaye ngumongameli umnumzana Donald Trump labanye bakhe abalichumi lasithobaminwembili liqale ukuthoniswa izolo labonakala la kubomabona kude. Umahluli umnumzana Scott McAfee walile ukwehlukanisa abasolwa ababili kade becela ukuthi amacala abo athethwe ngesiphangiphangi esithi bonke lo mnumzana Trump kuzamele bathoniswe ngenyanga ezayo. UTrump wazise ukuthi uzazethulela ubufakazi yena uqobo lwakhe hathi abameli bakhe. Sixoxe locubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu saqala ukumbuza ukuthi kungani usekelo lukaTrump lokhe luqansa yena ibhekane lamacala ambalwa.
Mr. Gandhi, okwenza ukuthi uTrump kungathiwa ulecala usekelo lwakhe lukhule luye phezulu. Abantu abalandela uTrump bayethusa ngoba ngabantu abangomakhelwana bakho ngabantu esiphila la besebenza la kwezinsuku zonke. Nxa umuntu ecabanga njengoTrump ukuthi umuntu mina ngingamenza lokhu mbe ntulu umuntu eNew York akula muntu ongangibopha kutshengisa ukuthi uTrump uyisigebengu and bakhona abanye abantu abamlandelayo laba abalengqondo zabo ezikhohlakeleyo njengezakhe. Nxa ungumuntu uphelele udinga umkhokheli ungumuntu olomntwana olabantwana umuntu omnyama mbuyiphi ikhala uwazi ukuthi uTrump uhleka izilima uwazi ukuthi uTrump ulezinto zakhe zonke lezi ezinyazenzayo ngaphezu kwamacala lawa kathesi. Nxa ungumuntu opheleleyo uyini owenza ukuthi uTrump umvotele? Yikho mbuyele ukuthini abantu laba abasaphutha uTrump bayesabeka yikho abantu abadubula abanye bengomakhelwane ngoba ingqondo zabo zimbi njengesikaTrump. Ububi bekaTrump abenzayo laba bantu abafuna ukumvotela kababuboni ngoba bathi uthiwa uyaqanjelwa kabavumi ngobubona. Usizi nje ukuthi abanye bangikhona sebesemajele bachiya abantu abo behlupheka phandle. UTrump isigebe ngesikade saqala kudala kuloke ephila impilo yakhe yona leyo yobumenemene manje thina abantu sebethatheka sebemlandela ngabantu bona labo ababuhlungu emhliziyweni zabo ngaphakathi kwabo abafisa ukuthi kungabi labanye abantu abaphila bekhululekile yibo abalokhu besekela uTrump. Kwesabeka ke lokhu ukuthi nxa abantu benjalo awusozwazi lanxa uzihambele ukuthi umuntu ucabangelani umuntu elengqondi njengekaTrump.
Lo ke ngonkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseWashington State khonapha kwele Melika. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Sokuqhamuke ukungezwani kubandla le-CCC kobulawayo kulandela isinqumo esathathwa ngumkhokheli webandla esokuthi kukhethwe umnumzana David Coulthard ukuba ngumeya okungafunwa ngabanye. ibandla le-CCC lithi amalunga edale le-parlamente azacotshwa lamuhla lanqabe kulabanye abakade besithi kungangenwa edale ngenxa yempumela yokhetho abayisolayo. Amakhansela kobulawayo afungiswe ukuqalisa umsebenzi izolo azafundiswa ngokusemthethweni okuphathelane lomsebenzi wabo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngu-Chris Gande.